sobala ukuthi wona ukuthi umnotho wethu ungami kuhle ungahambi kuhle kuvelela ngaphi. Into le okuthiwa ngesilungu kuma-financial cycles, i-balance of payment, ezilonke zingatholakali elizweni kuba nzima ukuthi ilizwe liqhube phambili liye phambili. Khangela even iRwanda Indiana iyenza izibanga ngenxa yokuthi kona ama-lines of credit akhona avulekile. Thina ngapha ngo-2009 size siyenze i-GNA eyayifunwa ngabanikazi bemali bona labo-ke abahuquluzi benotho. From 2009 to 2013 sabona izinto zatshintsha, kungasiki ukuthi ngoda ubithi uyayazi into ayenzayo kumbe uhulumende waphana wayeyazi into ayenzayo kumbe kuyini, kodwa kungenxa yokuthi imali yavuleka yaqala ukungena ifakwa ngendlela ephezulu kakhulu. Pho-ke kathesi kusobala kusegcekeni ukuthi kona abantu bona laba abahuquluzie benotho ngemva kokuzonda bezondela u-former president ubaba uMgabe osuwasiyayo ngokuthi kona usevumele ubana kuthathe umhlaba. Pho-ke umalume ne-TPC bahamba labo bona labana abantu abayibo abasezekela sike endaweni enhle.
Nanso baba uNdlovu, uyamuza ubaba uChuma uthi yini elivoxayo, yini elibulala umnotho?
Umzukulu uChuma ukhulume izinto two eziqakathekileyo. Ukhulume ukuthi umnotho welizwe waba ngcono ngesikhathi se-inclusive government lathi siphakathi. Wakhuluma ngelizwe leRwanda ukuthi i-economy yalo ingcono liyathola usekelo. Kodwa katsho ukuthi kubangelwa kuyini ukuthi ilizwe njengeRwanda lithole usekelo, amanye amazwe athole usekelo, thina indaba usekelo singalutholi. Okwenza usekelo singalutholi yi-human rights abuse ekhona elizweni. One, akula muntu azophosela imali yakhe elizweni leZimbabwe investa kumbe esinike i-line of credit ngendlela abantu abahlukunyezwa ngayo, abanyamalala ngayo, ababulawa ngayo, abangavunyelwa ngayo ukuthi bademonstrate, batshengisele kumbe basekele amabandla abafunayo ezombusazwe. Yikho kulimaza ilizwe leZimbabwe. IRwanda namanye amazwe bayathola usekelo ngoba bebonakala ukuthi bayahlonipha ilungelo loluntu, njalo labona laba abakhokhelayo into abayenzayo bayayazi. Thina esikwenzayo kasikwazi. Sikhangele uSmith wayefakelwa ama-sanctions kodwa ilizwe laprosper, iZimbabwe laseRhodesia abantu babephila, lanxa nje abantu abansundu babehlukunyezwa lapha lalapha, kodwa wayezama ukuthi amele ama-sanctions ena la ekhona. Njalo sithi thina lo mbuso obizwa ukuthi yi-Second Republic, ingazi ukuthi kutshoni, u-worse off than okaMgabe. Nanko phela uMgabe laye waye kuma-sanctions kodwa watshiya isinkwa siyi-90 cents, watshiya i-petrol iku from 90 cents to $7. Kathethi sesiyithenga-ke nge-$2 i-petrol ilitha. Yebo kambe lizwe laliwela, then what? Abantu abadli khona lokho, abantwana beZimbabwe sesifuna i-economy, walwela i-freedom, but i-freedom yangikhona kasesayiboni kathesi eyalwelwayo. Abantu sebekuhlukunywezwa ukudlula ngesikhathi sikaSmith.
Nanso baba uChuma uthi lilochuku olwedlula oluka Smith ubaba uNdlovu lapha, sike sezwa njalo lo mnankagwa ekhuluma phezu kodaba olufanayo esithi abatsho njalo abathi uSmith wayengcono bayiziwula.
Right, okokuqala umalume amele akinanzeleli iZimbabwe in terms of ama-human rights kumbe ukuhlukuluzwa kwabantu ngibukula kwabantu singcono kakhulu kulamazwe amaningi, including yona le iRwanda esikhuluma ngayo engekho kuma-sanctions ake sesikhuluma. Kodwa ungakhangela ngendlela abayenza ngayo khonaphana, yena lwana ophethe intambo kwaphana indlela ayidithetha ngayo angafuni ukuzigqamula ekhulumeni into singakunanzileli kukhulu ukudlula la. So ungabona umuntu ebona ngantombe thathina sivalele phandle ngenxa ama-human rights abuses iyabe ngathi kani. Khanena even kwabe-South Africa, look at how people are dying and being killed and all insuken ezinjani. Look at amanye amazwe kona even e-America, e-Britain kwapha, how people sibonile nje kathesi ivira le iqalisa ubabo le 92 years odizake ithi malake ademonstrate e-United Kingdom kwaphana e-Britain, sambona esehluza amapholisa bambopha bahamba la 92 years. So nxa kungathiwa abuse naleyo ekuzale yiphi. So into abamele bakumenze ukuba I think about human rights or whatever lokho abafuna ukucabanga ngoba lokho abakuzwa ama masters abo ekusho.
Baba Ndlovu, njenge Triple C siyabona abanye bathi ngomumo okhona kathesi hayi isingabona abantu abanengi bevotela ibandla lenu kukhetho oluzayo. Kodwa bakhona abanye abalisolayo besithi lanxa kunjalo ibandla lenu kaliqoqekanga bathi nxa bekhuluma kalila ma structures. Ngakho kalisoze lenelise ukuqoqa kuhle, ukuziqoqa kuhle liqoqa abantu ukuthi balivotele.
Abakhala ngokuthi kasiqoqekanga njenge-Triple C kasinama-structures, kayisiwo malunga e-Triple C, ngabantu be-ZANU-PF abafuna ukuba kwazi inhlelo zethu ukuthi sihlelani, sibonisani, yibo abayenza njalo. Kodwa-ke thina siqoqekile ekusikwenzayo, siyakwazi nalo silungiselele ukhetho oluzayo, sikwazi ukuthi singanqoba sibili lasoze sidliwe. Okwama-structures lokwani kwani kudingwa ngabantu esingasebenzi labo abangisiwo ibandla lethu. I-ZANU-PF yikho ekufunayo, ifuna ukuthi singakhetha ama-structures asenzeni ayabe selengangenanga ibe simsondeze eduze ukuthi hayi mina ngiqeliwe engxenye kungaphuma esinye isplit izinto abazizamayo. Kodwa-ke thina njengebandla hayi esikwenzayo siyakwazi ama-structures ethu lamalunga ebandla lethu siyakwazi ukuthi ku-impact konke kubambeke kundawonye.